ingozi yanamhlanje ilusizi ingozi ebuye isikhathi esibi abantu bevele bephakathina kokudana ngokungazi ukuthi khona lapho kuyiwa khona kungaphi ngemva kwama-election ama-election akhanya ngani alethe ingxabano lokungezwani ngaphakathina kwelizwe ukufa kwabantu abalitshumi lantathu yinto esiyenze yaletha okunye ukudana okukhulu ngaphakathina kwelizwe yinto ebuhlungu kakhulu hathi embulini zalaba bodwa ababhubhileyo kodwa emntwini wonke waselizweni ngoba kutshengisa nje ukuthi kukhona okungalunganga kukhona okungamanga kuhle ngaphakathina kwemigwaqo yethu okuyikho okufuze ukuthi kulungiswe.
Yebo imigwaqo kayimanga kuhle Sibanda kodwa abathayeli labo kwesinye isikhathi basuke babe yibo abenza amaphutha ungathini ngalolu daba?
Ye iqiniso ukuthi inkomo kujwayelekile ukuthi kwesinye isikhathi abathayeli labo babe ngabathayeli ababa lephutha amaphutha akhona ehlukene amanye ngababangelwa ukuthi bona ngokwabo bayabe bengabantu mhlawumbe abangazimiselanga ukuthi babe khona ngasemgwaqweni engxenye bengabantu abasebenze isikhathi eside beyabe bediniwe kanti njalo siyananzelela ukuthi ngomumo womkhonomi wethu kayisibo bantu abaningi abanelisa ukuthi imota zabo bezihambise emagarajini ziye bakulwa lapho ezingabe khona ziloduku so-ke izizathu zakhona zihlangene ziningi kodwa zithinta umuntu uzulu omningi zithinta abantu abaningi so-ke kuyatholakala ukuthi kwesinye isikhathi kungaba ngama-problem zabantu but kwesinye isikhathi lakho kube ngeludubo lokuthi imigwaqo ngoba uyabona imigwaqo yethu njengoba sisitsho oyiwo okuthiwa khona umkhulu yiwo osuka ePlumtree usiya eMtare but ubukhulu bakhona labo kayisibo bukhulu esingabe sibukhangelele uyabona ngabe kuthiwa imota zethu zimota ezokuthi eziya i-direction eyi-1 zihamba zodwa eceleni zingahlangani ungabi le ndlela okuthi zingahlangana nezihambana lazo aluba kungcono.